ngibona ngani kulomehluko loba ungathiwa mahluko khaya kakhulu ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile ukuthi bakhulume intando yabo into yayingekho ngesikhathi samkhaya.
Nxa usukhangele kodwa ukukhululeka kwabo khonokho kutshona
singathi i-step towards i-democracy. Loba singaze sibe sihluphekile kodwa sihlukuluza ngezinye izinto kulokunye okushotayo okungatholakali ekhaya kumbe okwemali kumbe umuyini kodwa akula nto enhle njengokuthi uzikhululekile ukhulume uhleke ofuna ukuhleka kunokuthi uhlale unyenyeza usesaba lokuthi ukhulume ukuthi kuzathiwa uphambanisile ubuso botho.
Kodwa kulabanje phela bathi ha vela kukhanyela ukuthi kuyangaphi konke lokho.
Hayi, mina ngibona ngathi okuhluphayo ukuthi sikhangelele izinto ezijiyeneyo njalo sesahlupheka kakhulu empilweni zethu njengabantu bezimbabwe. So kuza sithatha isikhathi ukuthi size sinanzelele ukuthi esikufuna kutshintshe kuqala kuyini kumbe sifuna i-change yangkhona ispeed sakhona sibe ngakanani. Sikhohlwe ukuthi umgabo wabusa for 38 years izinto zilokhu zigudluzeka kancane kancane and mina angazi mina ngifisa ukubekezela ngibona ukuthi kuza kuya ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngani kuyaguquka yini ngokuya kwesikhathi?
Mina ngibona ngani kusiya ngokwesikhathi kuza kuguquka. Lokho engikwenza ukuthi ngitsho ukuthi kuza kuguquka ukuthi eZimbabwe infrastructure yethu lokhu ikhona. Izibhedlela zethu azilali sokodwa zini. Ama-sectari kawala lutho kodwa ami. Kawacabangisa umuntu kaningi-ningi ofuna ukuya-investi ukuthi ngizathi kangiyakhi i-sectari, ngizathi kangiyakhi isibhedlela. Esikufunayo kathesi ezibhedlela yukuthi ama-pharmacy alunge, agcwale imithi, siqalise ukwenza eyekhimithi njengendlela esasiyenza ngayo. Ukuthi kuzabuya nini, I am very hopeful njengomuntu omdala ukuthi kuzafika ngelinye ilanga, but it's not going to come in full speed. Ukuthi kuyaphonga utshintsha olwesesadeni umbuke kukhona kuzathatha isikhathi.